okuliqiniso ukuthi i-rainbow yarno zethu njalo kwakulethwe abantu abangakwana amabhasi amathathu bevela khona le Harare. Sangenela ke thina njengabahlali bakobulawayo bakomthwakazi ukuthi hayi kathi kuzachathwa njani abantu bakwezindawo lathi labantu bethu lapha abangasebenziyo. Kodwa sananzelela ukuthi indaba ayiqaleli e-rainbow, indaba iqalela kwi-setup yelizwe leZimbabwe against abantu emathebeleni, ngoba vele kokuqala iku-awadwa kumbe ukunikezwa kwamathenda kwenzakalela e-Harare deliberately nge-government ekhona e-ZANU-PF from 1980 ukuthi into zonke zipaswa e-Harare. So uthola ukuthi abantu bakithi bagcina bengaselawo amathuba okuthola imisebenzi kumbe ama-business opportunities through ama-tenders, ngoba la bantu babuya sebethiwe amathenda esebhasiwe khona ngale Harare. Okwabangela ukuthi ngomgqibelo ngemva kokubotshwa kwabantu bethu abangu-11 i-management ye-rainbow yagcinisa iphanika, kwathi ngolwesibili kwabizwa abantu ukuthi babuye kuzokhangela ukuthi bangachathwa njani. Basebedobhadobha abantu abathize esingela namba esingayitsho kathe sibadobha abangaki. Kodwa-ke sekuthiwe ukuthi akulungisanga uhlupho olukhona laloba ama-officials ethu agucela ubabundebele ongu-chairman lo ngwenya ongu-spokesperson esabacela njengenhlanganiso ukuthi bayingethe i-management ye-rainbow ukuthi indaba le ilungiswe kuriveso kuqhatshwe abantu bendawo, ngoba akusijabulisi lathi ukuthi imisebenzi yabantu bakithi ithathwe ngabantu abavela kwezindawo. Njengoba lasingeke sakujabulisa abantu bakithi basuke lapha bayethatha imisebenzi yabantu e-Harare, sibelieve ukuthi indawo ngendawo kayipha amathuba abahlali bakuyona leyo ndawo.
Manje zona iziphathamandla ze-rainbow zithini ngodaba lolu, njengoba usithi wena lingani liyakhulumisana lapho?
Ye, esacina sikwenzile kumhlangano wokugcina owathendwa ngubabundebele uchairman lo ngwenya uspokesperson wethu, ukuthi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kulungiswe kuqondiswe, ngoba abanye abantu abacina labo sebephakathi kwalolu hlelo ngendaba yokuza indaba leyi ngabantu be-National Peace and Reconciliation Commission. Undoda onguyo imeleyo naye uLesi Ncube wagcine yi-part of that meeting, ngoba sisho ukuthi thina akungeke kwalungiswa indaba ye-peace elizweni leli kulezinye izinto ezikhozela ukuthi kungabi le-peace, ngoba okokuqala ukuncitshwa kwabantu bethu imisebenzi, amathuba emisebenzi, ngezindlela yinto ekhoza ukuthi kuqhubeke ukungabi le-peace. Njengoba ubona ukuthi abantu bethu bayangena ezitaladini betshengisela njengalokhu section 59 of the new constitution ebavumela ukuthi bale-right to petition and demonstrate as long as it is peaceful, adbaqede lapho-ke sebebotshwa yi-system evikela umhlobo othile ngale nkulumo engathi ovikela umthetho ovikela abantu besishoneni, obusuthola ukuthi bayabotshwa abantu bakithi. Ngokunjalo kutho ukuthi elizweni leli kungaye kungabi le-peace, kungangabi lokuthula, ngoba kulomunye umhlobo osuphiriya kule minye imihlobo ngenxa yokuthi kuya ngokuthi obusayo ngaleso sikhathi mbani.
Manje amalunga enu abotshwayo kuhamba njani? Bayetheswa qala bani njalo okwakathesi ba?
Amalunga ethu athi ebotshwa babotshwa bavalelwa kungelacala, ngoba isikhathi esiningi nxa sibotshwa bathi bamelele i-Harare ukuthi qali batshele ukuthi sishadwe ngaliphi icala. Okwabangethi lawo bathi bebotshwa kwathiwa basamelele i-Harare ukuthi itsho ukuthi babotshwa ngaliphi icala, balala bevalelwe bengaphiwanga ke icala. Okwathi ekuseni kwavuka sokuthiwa icala le-criminal nuisance, babebalekele ukuthi bengathi i-breach of posa u-section 59 uyabavumela, ngoba babedemonstrata belokuthula bengali lo muntu bengabulala i-property yomuntu. So-ke bababopha ngecala elithi criminal nuisance, okwagoqela ukuthi ku-Saturday liyana eyedlulayo nothi le esiphuma kiyo, bagcina bephiwe amabheli $50 each bengu-11, sebabhadala $550. Sikhuluma nje baphandle abaphiwa khona ama-conditions okuthi benga-interfere ama-state fitness, bareporte emapholiseni aseduzane nabo kanye ngeviki indaba yabo iziyephela. Bangabantu abazabuyela ekhothi nxa ngingaphambanisi kunyanga kamashi, ukuqala kwenyanga kamashi.